eqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngaleli daba kunezinto ezingani zitshelile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebeleminyaka phosengathi ke ngu-20 behlezi kwindawo umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu kuyina kade bekwenza bena iminyaka yonke leyo kungani bengababephukisanga kudala kungani bengabadidulanga kudala kungani namuhla kuyisengisa ukuthi kuneproblem ekhona eZimbabwe lapho abanyathi befuna ukufitha abanye abantu bese besebenzisa imithetho kade beyihlalele bese beyafitha kade labo bebevele besebenzisa phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo.
Njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu lingenela njalo kwindaba zemvelo lamalungelo ayo. Senike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo lapho elisebenzela khona?
Indaba esihlangana lazo kakhulu yenza ukuthi amadamu ayaqakathekisa ukudlula amalungelo abantu. Kulizwe lonke nje jikelele sihlangana lakhonokho ukuthi nxa sekukhangelwa idamu sekukhangelwa libe yiyo into emqoka kube sekungamabantu sekukhangelelwe futhi ukuthi babebenefitha kuleli damu akase yinto yalutho. Siyakuthola khonokho lalona leli damu elakhiwayo ebathekelele north elelekigwayisha ngami liqakathekisa ukwakhi idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambanisa yileli damu. So kuqakathekile futhi kekwakubili damu kuphela sihlangana lakho lama-projects ngathiyeneyo abathi ngama-development projects uthole ukuthi kumbe wembiwa kwezinu kwama-minerals kumbe kwakhiwa komgwaqo kumbe ukupheliswa kwamadolobho kumbe ukufaka kwama-metarizes indawo zokuhlala inyamazana zasendle lezo ndawo ziyaqakathekisa ukudlula amalungelo abantu.
Lapho abantu abayabe bethe badudulwa khona kufakwa iproject kumbe kufakwa idamu bayaphiwa yini imali yokuthi bayekwakha kwezinye indawo kumbe bayajikelwa njiga?
Ilizwe leZimbabwe lasayina umthetho okuthiwa yi-Kampala Convention, umthetho wamazwe enhlangano yase-Afrika, i-African Union. Lowo mthetho uthi nxa abantu bedudulwa kumele bakompasethe. Njalo futhi ungumthetho ophoqayo ilizwe ukuthi likwenze khonokho. Ilizwe leZimbabwe lihlanganela umthetho we-United Nations etshoyo njalo ukuthi kumele abantu bakompasethe. Kodwa ilizwe leZimbabwe eselidume ngakho yikuthi abantu kalibakompasethi lapho libadidula.